kananzelela ukuthi kona ibandla lezanu PF livele lihlala lilenkinga lama structures abo nxa sikhangele ibulawayo leHarare ngoba kulapho abangela sakuyisi usekelele iningi kakhulu edrobheni so kuyabahlupha isikhathi esiningi kuzananzela futhi kobulawayo uchairman weprovince leyi uCalistus Ndlovu ubhubhile ngiwasichiya ngamalanga adluleyo nje I think kulama weeks or so so akula chairperson so ngibona ngani bahle bathatha i-opportunity ukuthi bekulungise khona ukuba usukhangele ukuthi eHarare lanamuhla balokhu bengakakhethi esingathi ngu-resident minister u-provincial minister eHarare laphana akakho kwakathesi okwakumele ukuthi nga wakhethwa la last year ngo-August ngemva kwama-elections so kuyatshengisela ukuthi bale problem probably bazama ukuthi belungise bethole abantu abangabafaka abangenza mhlawumbe becabangele ukuthi bangaba lesekelo nxa kuyiwa kuma-election lapha bezame ukuthi bethole kumbe ama-council amabili amathathu
kungaba kuyikulwisana yini mhlawumbe okukhona kuzanu PF okwenze umnangagwa wathatha leli nyathelo
ibandla lezanu livele alika ehlaliseki kuhle ngemva kwe-coup eyenzakala ngo-November 2017 laphana so zananzela ukuthi into zama-factions lezi zabo G40 ziloko zikhona khona phana so zitholakala kakhulu eHarare zitholakala kakhulu kobulawayo ngemva kwe-coup laphana kwaba lokuxega okuningi kakhulu nento izanu yasala ingagcinanga eHarare lakobulawayo ngenxa yokuthi ama-structures la abantu abakhona abaningi baxotshwa abanye baphuma abanye babaleka so kule problem ikakhulu nxa ukhayela izanu kuma-structures ona lawa i-factionalism vele iqalisa eHarare lakobulawayo ibisisiya kwezinye indawo so umnangagwa kathesi kajahanga akula khetho liseduze i-congress is 5 years from now so ulaso isikhathi sokuthi angazama ukuthi ebumbe ama-structures aqinileyo eHarare lakobulawayo.